ninyathelo elingasiza uZulu waseZimbabwe, usiza labo abahlali bediaspora, because xa sihamba eZimbabwe sifuna ama-good services, sifuna good hospitals, sifuna good roads. Nxa singakwazi ukuya investa ekhaya, I think that is a good idea. Kodwa kufuze okwenzakale ukuthi i-government kumele create i-conducive business environment. Mina le program engiyiranayo lapha as a business person in the diaspora, where we are encouraging ama-businesses to go and headquarter themselves eZimbabwe, koBulawayo, eHarare, because siyakubona kakhulu ama-big businesses amanye amazwe abela ama-headquarters emazweni abo, bebhadala i-tax ngikhona ngale. Kodwa i-government okufuze ikwenze ukuthi create incentive engayi-encourage mina njenge-business person ukuthi efaka i-headquarters yami eHarare kumbe koBulawayo, what is it that I'm going to benefit in terms of maybe ama tax exemptions and so on. Kodwa khonokho uminista kutshoyo inyathelo elihle kabi.
Siyabona njalo ukuthi ubekhuluma la bazamela isigodlo seZimbabwe kwamanye amazwe ama-ambassadors. Ungathi ama-embassy lawa aphatha kuhle yini izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe, achasisa kuhle yini inhlelo zelizwe?
As far as ama-embassies, ama-workers azama ukwenza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo. Ngiyathanda ukuthi ngibe very clear ukuthi kukhona abangakwenza ngcono in terms of ukuthi information ibe available kuzizalwana zonke zeZimbabwe lapho abakhona, ukuze ngibe kwazi ukuthi nxa ngifuna ukuvula ibusiness eZimbabwe kuyini engufunayo. Nxa ngifuna ukuvula ibusiness kufuneka ama-fingerprints ami eZimbabwe. How can I get ama-fingerprints ami as soon as possible? Recently in Termina ngivula a mining company, it was very difficult to get ama-fingerprints ami eZimbabwe. So izinto ezinjengazo lezo, ama-services anjengalawa, anjengama-one-stop services whereby ukuthi you can get information yonke. So kufuze ukuthi bekwenze khonokho. Ngiyazi ukuthi abantu bahamba be-apply ama-passport, abantu bahamba even sometimes be-celebrate ezinye izinto kuma-embassies. Kodwa kade kufuze ukuthi le government ikhangele ukuthi ama-embassies lawa mabe representative of i-character yeZimbabwe. I-character yeZimbabwe i-diverse, inemhlobo eminingi, ilamaNdebele, ilamaShona, ilamaTonga, ilamaVenda and so on. Kwenzela ukuthi ugogo wami uMasibanda nxa siyafika laphana bekwanise ukuthi bemuzwe ukuthi uthini. Xa kungela into enjalo kumele befake ama-interpreters ukuze besize abantu, kwenzela ukuthi ama-embassies lawa eseve every Zimbabwean regardless of i-tribe, regardless ukuthi uvela ngaphi eZimbabwe.
Njengoba lawe ulamabhizimusi eZimbabwe, uyakuzwela abanye besithi baqhubeka kuhle yini ngomsebenzi wabo, kumbe kule ngxaki nxa sokumela bethole imali yabo isingeyakwamanye amazwe, i-foreign currency?
Kuba a bit difficult, kuba lama-challenges. Kodwa i-government yeZimbabwe mbone ngani iyathatha ama-steps a-right uku-re-engage international community as well as their own people. Mina mbone ngani nxa kuyukuthi kungaba le-conversation between i-government lama-business owners ase-diaspora.